Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuganjani mtswaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 26 kuNhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla sokuqhamuke ukukhonona lokufuthelana phezu komthetho omutsha othi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeya kwamanye amazwe. Ukwehla kwesisindo sedola lemelika emkambo wensitha nxa liqathaniswa lele Zimbabwe sokudale imibuzo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Zokuqhamuke ukukhonona lokufuthelana phezu komthetho owethulwe libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe izolo okuthi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimele zodwa laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeya kwamanye amazwe. Umthetho lo uthi imali le kumele bayisebenzise kuphela injalo phandle kwelizwe. Kodwa leli bhanga lithi nxa befuna ukuyisebenzisa eZimbabwe kumele bayintshintshe imali ebhanga lapho abayigcine khona ibe ngeyeZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi inhlanganiso kumbe amankampani abebhadala izisebenzi ngedola lemelika sokumele azihlawule ngemali yeZimbabwe okuyinto esolwa ngabanye. Kodwa ibhanga leReserve Bank lithi abantu nje abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga kabasoze baphathwe yilumthetho. Lithi njalo abamukela imali abayithunyelwa ngabangane kumbe izihlobo ezikwamanye amazwe bazaqhubeka beyithola injalo. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Eqinisweni iZimbabwe dollar kayikho iZimbabwe dollar esiyaziyo ukuthi le ungayibona ukuthi hayi nansi iZimbabwe dollar. Iluhlaza kumbe ibomvu kumbe ilithanga. Ngoba nongayikhomba ngomuntu athi nasi iZimbabwe dollar kayikho. Kodwa bese kuthiwa yiyo yodwa imali esingasetshenziswa. Mina kangikuboni kuyinto elungileyo le. Kukhona okubi okwenzakalayo lapha. Njalo nxa singananzelela kakhulu, kuthiwe siyavunyelwa ukuthi thina sibe le sigodle le imali yangaphandle sila kungaba lipula, kungaba yile yasewenela iRand kumbe kube ngeBritani iPound kumbe kube ngeAmerican dollar siyavunyelwa ukuba lapha. Kodwa kasivunyelwa ukuthi lapha kumabhizinisi nxa uthengisa amatamatisi kangivunyelwa mina ukuthi ngithenge ngale imali engilayo. Kuthiwa kasihambe siyeyitshintsha kwizindawandawana zalapho kutshintshwa khona imali sithole imali yaseZimbabwe yona le kuthiwa izimdola engekho. Sikhumbuzane khona lapho kayikho. Akunanto kuthiwa izimdola ekhona manje singayibamba sithi nasi izimdola. Kodwa kuthiwa siyotshintsha. Okay, sivumelane. Sihambe siyotshintsha-ke khona lokho esikutshintshayo sikuphathe bathi yizimdola. Izimdola lakhona lona leli uyavunyelwa yini na wena ukuthi uvakatshe uye eNamibia ufike ulitshintshe eNamibia. INamibia lamukela yini? Impendulo yokuthi cha. Ungayebhilithani uhambe nakhona lokho bona bathi iZimbabwe dollar ungabe utshintshe yini eBhilithani? Impendulo ithi cha. Kungabe yimali bani enyanywa ngenye izizwe? Njalo ngicela ukuthi sinanzelele lokhu okukhulu kakhulu ukuthi kuthiwe kasiyotshintsha imali zethu zangaphandle endaweni zokutshintsha imali ekhona ngithi. Kodwa kasivunyelwa ukuthi nxa ngabe ufuna imali yangaphandle kumbe lipula lidola lipound Australian dollar awuye uyithenge kuzindawondawana imikoto yabona leyi lapho osivunyelwe ukuthi siyetshintsha khona. Ungahambise yakho eyangaphandle kodwa kawuye uyethenge eyangaphandle endaweni efanayo. Kwenzakalani lapho? Kuthiwa kasihambe eReserve Bank. Ubani okontrola iReserve Bank? Yibo bona laba ababusayo. Ngakho lo ngumcabango liqhinga labo guluva.
iguqule ibe imali yeZimbabwe. Ngiphe umzekeliso, bakhona abenhlanganiso ezizimeleyo abalama nostro accounts njalo bebehlawula izisebenzi zabo ngedola lemelika. Kodwa kathesi sokuthiwa kumele bazihlawule ngemali yeZimbabwe. Uthini ngalokho?
Ngibona ngathi lokho kusebenzela bona nje. Ngoba nxa singathi thina singabantu labantu abasebenzisa kumba basekela kumba ngathi ngesinye ilungu phecelezi abasponsa wona zona lezo nhlanganiso sizathumela imali zangaphandle ukuze siyonikeza abantu labana kumba ikholo labo kumbe ukubaxhasa kwethu kuzafanele siqale sidlule kubo labo ababusayo sibanikeze imali yangaphandle bona basebedlulisela phambili lokho asebekubiza ngeZimbabwean dollar. Kanti bona indaba kufanele kube yibo bodwa abanemvumo yokwamukela imali yangaphandle, abanye abantu bengavunyelwa.
Umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Zimbabwe, the voice of America.
Ukwehla kwesisindo sedola leMelika nxa liqathaniswa lemali yeZimbabwe emkambo wensitha sokuthi abanye belemibuzo egoqela othi lokhu kungaba kubangelwa ikumiswa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngohulumende na. Idola leMelika beselithengwa ngamabhondi amane kuphela kwaBulawayo izolo lanxa eHarare belilokhu lithengwa ngamadola edlula alitshumi. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo mela iSouthaton eHarare edalele ePhalamende. Umnumzana Peter Moyo olilunga leMDC waqala ngokumbuza ukuthi kungabe sokusiba lobubelo na kwezomnotho welizwe.
Abantu sebezihambela khona ngale okulama supermarket amakhulu. Yikho ama-supermarket amakhulu la kakusela into ethengekayo. Xa usiyathenga wena i-Colgate nge-$30 kanti okunye-ke okuhlokho yabo sungakuthenga ngani, uyabona. So into ehluphileyo lapha yikuthi khona uminista kazange akalandela umthetho ukuthi khona into le fuze iqale ingene kuphalamende ungakabi ngumthetho. So asazi ukuthi khona khonapha yena ukuhambise njani ngabantu labanokuthi uyakhona ukuvuka ecabanga ukuthi ilanga liyaphuma livele ezulwini lisiya ngaphi angazi.
Manje ubona ngani kuzaphetha njani mnumzane kakhulu nxa sikhangela inyanga ezilutshwane ezilandelayo?
Abantu angikhole ukuthi khona bangaba lokho behlika into zingamanga kuhle lanxa uligwala. Xa umuntu angakungenisa kwendawo akufake ekhoneni uyadinga indlela ezokuphuma ngazo. So akusoze kuyeza khona abantu bangaphonga ukubanjwa uchapa babe lokho bethule. Lokho akulali nepolitics ngoba umuntu wonke uyaduzeka, umuntu wonke uyahlupheka. So angiboni ukuthi khona singaba lokho sihlezi sihlangele singayo kuyoye zange sisatshengisa ukuthi khona intenyezileloyi akuyenzwa khonokho ebantwini. Ngabe funa ukuyenza abakuyenzayo kumbe bafuna ukubulala abantu ngababulale ngoba kuyafanana lokufa. Kaphesa abantwana bayahamba esikolo sibethenga lama US dollar thina ukuyenzela ukuthi khona ithole lami ukuthi khona umntwana ahambise esikolo into ezingathi zisegaqa. Kaphesa sila ma-visits ngama-weekend uyavizitha ubambini.
Manje awubona ukuthi abantu bayesaba ukuthi batshengisele ngenxa yalokhu abakubonayo amapholisa esegqoka impahla ezesabisayo lokunye okunjalo?
Abantu abangayesaba yibo bonabo abalutshwane abavele besesaba. Thina sesisuke ekhatshana ngakho lokhu ebesesikujwayele. Nalabo abatshaya abantu nxa bona benezitolo zabo ngabatshaya abantu nxa bengenazitolo zabo ngababuye sibambane sengizele uhulumende ukuthi kona into ayenzileyo kayisikho. Akunandaba nokuthi ngubani ngoba le into ibamba sonke, ayibambe umuntu weMDC kuphela, kayibambe umuntu onjani, sonke kuyasibamba lokhu. Akula muntu ozasaba ukuthi kuthiwa khona kuyesaba indlala ukuthi khona njengoba indlala singenile endlini supho ukukhangela nje ugoqa izandla. Akuyenzi khonokho. Abantwana bayafa ngendlala, bayahlihleka ukuthi kathi sakadala njani. So ubugwala lobuyana vele abusebenzi nxa sufa kwekhweni njengakhonokho. So umuntu wonke nxa sithi khona isikhathi sizakwane sokuthi siyenzise ukuyenzayo ufuze basijoyine ethilini siyenze sonke sengisele ukuthi khona into leyi isibe basibambe kuchapa.
Kanti kungaba kusenzakalani njengoba sasizwe ukuthi ibandla leMDC lizathatha amanyathelo ngemva kwemhlangano weCongress, iCongress yedlule kodwa sibone ukwenzakalayo, kungaba kwenzakalani?
Ayebo kambe lokho kulaba ngakukhuluma abaphambili kwethu, but into engiyaziyo ukuthi khona kuyakuyarongwa kuhle kuhle, akubhoki ukugijinywa ukuthi ubhoki ukuvuka. Kanti siyabona ukuthi baphoki ukuhumana bese khona iMDC ifuna ukuyenza istrike, iMDC ifuna ukuyenzela, singukungasikho khona lokho. Ukhona okuningi okuya kusenzwa, angithi uyabona nje. Ukhona sibili okuya kuhlala phansi abadala bebone ukuthi khona ungahamba njani. Kodwa-ke khonokho umuntu ongakutshela kuhle kuhle umnumzana onarevumo lokhela ongu-spokesperson wethu angakutshela akutshengise ukuthi khona indlela esizayihamba yileyi.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalile ephalamende njalo ulilunga le-MDC ubekhuluma ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa wakobulawayo ozibopheleyo wafa kuthange ngemva kokwaziswa ngumkakhe obephila ngokuthengisa umzimba ukuthi kasamfuni ngoba esethandana lomunye ake wamthengisela ucansi. Iphephandaba leHerald lona lithi umphathisikhwama wogatsha olubona ngokulungiswa kwemigwaqo olwezinara umnumzana Simon Taranikwe ubotshiwe phezu kwamacala enkohlakalo aweteswayo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Liyavuka basakazi abahle labalaleli. Hayi, thina siyavuka bakithi. Ah, owamumbono bakithi. Hey, hayi hayi hayi. Yendaba yemali leyi alapha sebesibulele shuwa sesifile manqave lekhaya kulanjwa onke umakhelwane obise kumbe ligwadla kufuze semukele loba kuyini bakithi manje sesivalelwa leyo mali athi yiyo adinga athi yancedisa amadola lamarandi sizaphila njani bakithi abanye abantu basemakhaya bala ma 100 rand abawachiyelwa ngabantwana uzasuka ekhaya siyayitshintsha ngapi imali naleyo uzahamba ngane siyajitsha even ingaba yi 200 ibus iyaba yi 100 ukuhamba lokubuya i 100 liyana esiyajintshe sevelale uyabe selahla imali yakhe enganani bakithi indaba lingatshongo nje ukuthi hayi sinika amalanga lisebenzisa imali zenu ziphele bese li bese kutshintshwa imali okokuthi nje kuvuka kuthiwa vuka nakusasa sekunjalo hayi laphana lisibulele shiwa lisibulele kakhulu ngoba vela even loba kade kungakhulunywa imali vela kayikhitshwa elizweni ilizwe libhalansiswa yikhumuku nxa ishota imali kuphinde kukhitshwe inye manje izashota njani kuyahle kube wesi into okufuze liyifake imithetho fakana ama price one fakana price yeshuke empuphu eyamafutha kube yi price vela eyazakalayo liyakhuluma ezinye izinto ezinye kuyakhulunywa kuphonga kuphela njengemathebheleleni hayi ibulewe shiwa ngoba abantwana bonke family zonke seSouth Africa leBotswana hayi imi lamageza hayi ngelensolo sibili.
Ngisakazi siyakuzwa mpela hayi yakhuluma mpela kodwa ukuze izinto zilunge kumele sibuyele kwamphana kulethi idola lenilana elikhulu mpela lama 50 cent lama 5 cent ethu akudala ikuthi izinto zize zihambe kahle. Mina ke ngibona ngaleyo ndlela ukuthi masingabuyela kwamphana edoleni lethu lendlela elikhulu, into zizahamba kahle impela. Sesingalungisa ke lama RTGS, hayi lokhana haya singeke sikubale njengama, asibuyeleni ngoba imali lezi yazi sesekhona namanje abantu basazigcinile. So thina kasibuyeleni khona phaya njengelizwe lasemaputu elile mali yayo engaphumeli phandle, izathi uma ivuka ithole ethu ilokhu ivele isebenza. Ngiyabonga msakazi ukungena ehlelweni, ukhuluma lo mdluli.
Salibonani. Eh, linjani kona ngapha? Khuluma labo lami, ngizakhuluma lani ngelinye ilanga.
Ah, bona siyabuyezwa mpela izikhulumi zeZimbabwe kumbe wabanikazi belizwe, kodwa sifuna ukwazi kumbe sifuna ukuzwisisa kahle ukuthi leyo mali esikwazi ukunqabela ezinye imali eza kwamanye amazwe ukuthi zingasebenzi, yona yiluphi? Iyibhondi, iyi-arawati wathi naleyo TGS leyo, noma ngeyinye kumbe lidola lendiyana original eleZimbabwe? Asisakwazi phela ngoba kuhlala kungenangena imali ezingapheliyo la eZimbabwe. So asazi.
Salibonani, salibonani Studio 7. Hayi, mina igama lami nguThulane. Into efuna ukuyibuza nansi lapha, kade wayi singabantu abadala se. Into engishoyo lapha ukuthi uhulumende njengoba esevuke etshintsha imali sente indlela abantu, kusho ukuthi thina sisenza njengabantwana beqeshi phela. Abantu abadala ezingangathi ngathi asicabanga. Hayi, sixolele shem, thina siyaqhubekela phambili lokhu esisebenzisa imali esiyifuna esiyibona ukuthi iyasiphathisa. Lo mthuli ncube lo mfowethu lo, naye ngathi kasacabanga, sewahlamkani umuntu lalo ndoda lo. So hhayi, nalaba amasela la atshontshayo lawa, hhayi abaqhubeke bazabona ukuthi ungcono besifalele sonke o besibulale besale bona.
Khuluma ngeGwanda ona Studio 7 umsakazo welizwe. Khuluma kanje ngithanda ukukhuluma ngendaba ezihluphayo elizweni laseZimbabwe. One, ukuhlupha komkhono, nokuhlupha kwemali nokusetshenziswa kwazo. Kule ndaba yethiyazwa emarangi yamadiamond, noma sekutheni akula muntu okhuluma ngaso, akula muntu okwazi ukuthi imali zangkhona ziyanga, akula muntu okwazi ukuthi imali zangkhona zisebenza njani. Yizwe imali esentshwa ngamaminista, imali engena e-Bed Bridge iyaha imali muni, imali engena Border Botswana, imali engena Border Zambia, imali engena Border Mozambique, imali engena Border Malawi. Kule mithelo yezimota, kule mithelo yemigwaqo, imali yonke le iya kati kwaze kwaye kwaba namasela amakhulu angaka elizweni, abantu bebhekile kutheni.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakombiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amabutho akwele Saudi Arabia ebambene la kwele Yemen athi abophe umholi weqembu labalo becatsha abe ISIS kwele Yemen. Umtshutshisi owaphenya udaba lobudlelwano obaba khona phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump lohulumende wakwele Russia ngesikhathi sokhetho olwedluleyo, umnumzana Robert Mueller usevumile ukuya kupha ubufakazi ngodaba lolu phambi kwedalele Congress. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili kwele Melika namhla sikhangela udaba lukamongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump, yena othi usemise kancane uhlelo lwakhe lokungenela abantu bokuza abangela maphepha ezindlini zabo bebotshwa ukuze babuyiselwe emazweni abo. UTrump uthi usazama ukukhulumisana lamalunga ePhalamende badinge isisombululo. UMongameli Trump udume kakhulu ngokuqinisa isandla kwabo ukuza esithi kumele babuyele emazweni abo. Bakhona njalo baningi abadabuka eZimbabwe abangela maphepha abalakho ukuxotshwa eMelika lubana uTrump ethe waqhubeka ngohlelo lwakhe. Sixhume isizalwane seZimbabwe sihlala eTexas khonapho eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Okokuqala ngiseTexas lapha mina awuyi-state esingcelelane leMexico. Ake ngithi phezu kwalokho ngingomunye wabasebenzi abalapha eTexas engilokufika emadolobheni aseborder kanye-kanye leMexico, ngikhuluma nge-El Paso olobho ngihlala ngikhona ngale. Right, angibona angathi kwenze ukuthi babuye vame lapha ngendaba yokuthi babuyisele abantu emuva. Kungoba okokuqala, iTexas yayivele iMexico, yahluthunwa kuMexico. Ngakho abantu bangaphansi kunxabe lapha eTexas bangakubo. Ungananzelela futhi, iTexas njenge-state yona, abantu abaningi kakhulu lapha ngabantu baseMexico. Ngakho nxa bengathi bona balombono wokuthi bafuna ukubuyiselela abantu abangelalungelo lokuba lapho, abaningi bakhona ongabaseMexico, ngibona ngathi akulunganga ngoba abantu laba balemuli ngapha, baphinde babe lemuli ngale kweborder lapho hlala khona. Balesiso sokusebenzisana. Ngakho angiboni ukuthi vele umcabango wabo lo ubuzaba umcabango olungileyo.
UMongameli Trump uthi umise uhlelo lokuxotsha abakwamanye amazwe abangela maphepha laba ngoba sadinga ukukhulumisana labedale leCongress bavumelane ekuthini bangaluphatha njani loludaba. Ubona bekuthola yini lokho kuvumelana?
Okokuqala singakhuluma ngesivumelana, kasizibuze vele ukuthi indaba kanibona sebekhangele kakhulu abantu abeza ngaphandle. Kungabe yibo yini abathelela udubo olukhona lapha eAmerica? Ngaba lidubo lemali, kungaba yikhampu, kungaba yini nje? Into ezamazanga ukuthi iAmerica kungabe ithelelwa ngabantu bangaphandle na? Okwesibili, angiboni ukuthi bazavumelana ngoba bayaphikisana. Ekuphikisaneni kwabo ubona oTrump bafuna ukuthola amavoti njengokuphela lesikhathi sokhetho singakhohlwa, njengoba sixoxa kanje isikhathi sokhetho manje. Ngakho zonke zizama yonke imizamo yokuthi kube yizo ezibonakala ngathi yibo abangabusa ilizwe, ababonakala ngathi yibo abangasilethela iAmerica engcono. Ngakho bazaphikisana lanxa belembono nje engelani lokuthi ilizwe libe ngcono. Ngakho vele ngibona ngathi uTrump njengoba evele ekhulumile la kuqala ukuze angene embusweni, wayevele ekhuluma ngena ngokuthi ufuna ukuba le focus kuma illegal immigrants. Labana aphikisana labo bazathi hayi lokhu vele kakusikho ukuthelela inhlupho lezesilazo. At the end of the day kuze nje lokuyathola isikhundla.
Udaba lwe-immigration lolu ubonalo siba ludaba olusegudwini yini kukhetho lolu? Abantu bevotela yiloba ngubani abamvotelayo, kusiya ngokuthi yena uthini ngodaba lolu?
Ngibona kuyindaba esegudwini ngoba ekuqaleni vele ukuzakhethwe yilo udaba lufaka phambili.
Umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa namuhla. Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikilana lele Uganda emdlalweni omkhulu okhangelelwe ngabaningi, kuthi ele Nigeria libhuqane lele Ghana. Ele Egypt lona lizadibana lele DRC.
Some of the police are
Livuka njani kumagumbi omane womhlaba siyalubonga uxhaso lwenu kuFacebook umgcini nyoni uthi wena kasisela themba kuhulumende thamisa zama okokwenza ndoda sikathele ngokuba ukhuluma but iaction dololo kulobani ke laphana kulo sisemhlabeni mtakathixo bayana uthi wena twala aba busani mabana uthona kunzima ekhaya madoda ubanike olandelayo gift emnkosi uthi wena morning madoda kunzima la eZimbabwe bafuna sisebenzise iphi imali kungela lutho la utapiwa dube mthembo uthi wena livuka kanjani ohulumende bethu balenkani ubhayana uyaphinda laphana uthi wena siyathumela kodwa alidlali ama-voice SMS ethu kazi salizelani. Hayi bhayana thumela njalo ngiyathembisa ngizawudinga umbiko wakho ngiwudlale kusasa ikuthi suke ibe minengi kodwa siyathembisa. Lawrence Thabo Ndlovu uthi wena morning Mr. Nkomo amadoda ezanu alanhliziyo kuzima lokhu abantu badlelwa imali zabo ngalindlela kuzoba lozamo dube twene nje kulunge noma kuku ngwenya twene ekhaya kunzima shiwa manje sophephela phi Malinga utiba izindaba zekuseni uthi yena solale kuseni yebo sensiyalala mina sensiyaphumula linake sokuyisikhathi sokuvuka liye phanda ukuziqiba izindaba sikhangele bezihamba phambili sokuqhamuke ukhonona lokufuthelana phezu komthetho omutsha othi abagcine imali yakwamanye amazwe emabhanga abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo laba amankampani kabasavunyelwa ukuthatha leyo mali ingeya kwamanye amazwe. Ukwehla kwesisindo sedola leMelika emkambweni sitha lanxa liqathaniswa ledola leZimbabwe sokudale imibuzo. Ayike kwanele likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-fast 7. Ntamba maphela lami gasi divaneni ekusasa ngwa fast 6 kweze kuseni olivalelisayo mntungameli inkomo litshone kuhle.